sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthokazo omuhle yikudivana kuhlelo lwe Studio 7 ngolwesine mhla zilishumi lantathu kumpalakazi 2018 igama ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga ezanupf asefikile emhlanganweni waleli bandla omkhulu owe-annual National People's Conference oyenzelwa esigodini eMathebeleland South kusasa.
Namhlanje bekulanga lokufikisa-ke ama-delegates ethu azaabelanda i-conference le ezaqala kuhle kude kusasa.
Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi batshengisele ezitaladeni namuhla.
Isibhedlela somuduli, isibhedlela yizinto eziphakathi. Sicela uhulumende usinike ama-use, sicela uhulumende usinike imithi. Wasipromisa ubaba ukhuluma amanga, ubona niyayithola ngaphi inhlonipho ebantwaneni.
Abafelwa izihlobo engozini zomgwaqo bakhuthazwa ukuthi bakhulumisane labanikazi bezimota ezithwala uzulu ngendleko yokungcwaba abafi.
Umuntu engalimala engozini, umnikazi wekhombi webhasi uyabe ezahamba ku-insurance company yakhe namafomu wonke, then insurance company sihamba ku-Insurance Council of Zimbabwe ukuthi imali lezi ziproseswe.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amalunga ezanupf avela ezigabeni zonke zelizwe abelokhu efika namhlanje emhlanganweni waleli bandla omkhulu owe-conference oqala kusasa esigodini eMathebeleland South. Namhlanje umongameli Mason Mnangagwa unikeze ngokusemthethweni isikolo se-Sacred Heart Girls High School kulindawo isakhiwo sokufundela. Umnangagwa obemelwe ngumphathintambo wezemfundo umnumzana Paul Mavima uthe kumele umphakathi uqakathekise imfundo yamantombazana ikakhulu kuzifundo ze-science. Ezinye iziphathamandla zaleli bandla ebezikulumkhosi zibalisa umnumzana Kane Matema lomnumzana Abednego Ncube. Bekule minye imicimbicimbi etshiyeneyo egoqela eyokuhlanyela izihlahla lokukhankasela amalungelo abantwana labesifazana kulindawo. Umhlangano we-conference lo obizwa ngokuthi 17th Annual National People's Conference uqhutshwa phansi kwendikimba yemizamo yokulungisisa umnotho welizwe ethi Zimbabwe is open for business, peace, unity towards an upper middle economy by 2030. Ukhangelelwe njalo ukusungulwa kusasa uphele ngomgqibelo. Umnumzana Joseph Chuma, ilunga ledale le-Central Committee yeZANU-PF, wasefikile emhlanganweni lo. Uchasisele usithanekile mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Yes, engike ngafika ku-venue. Namhlanje bekulanga lokufikisa-ke ama-delegates ethu azaabelanda i-conference le ezaqala kuhle kuhle kusasa. Namhlanje nje bekusenza nje izinto ezinye nje ezinyakhonoko ukuthi kuhlanyela izihlahla nama-awareness campaign athiyetshiyeneyo khangela futhi ukuhlukumeza kwabomama nabantwana amankazana esanda kudlula la kunokunento ezinjalo nje. Kodwa-ke ilanga lakusasa yilo ke ilanga elimqoka-ke lapho-ke uyabe sekuhlubungula kona indaba zangkhona i-conference iqalisile ngokugcweleyo.
Kuyini elikukhangeleleyo kakhulu kokucubungula kule i-conference?
Sikhangelebana sikhangele indlela ongabanjwa ngayo indaba yomkonomi, njengoba sekubona abantu umkonomi uloku usehla usiya phansi, abantu bafuna ukudizela phansi. Ngakho-ke thiwe ngebandla elibusayo-ke ukuthi somele singene sibili phakathi kwemicabango ejulileyo ubana sonona singakwenza njani ubana sikulungise indaba leyo mkonomi ingani lokhu isiwa ngokuphela abantu bethwala lobhu.
Abanye njalo bathi bayasola ukuthi ibandla lezanu-PF elikhanya lingakho kathesi yikuthi ligcizelele ukuthi umongameli Mnangagwa nguye ozancintisa kukhetho ngomnyaka ka-2023.
Eno umongameli nxa uhlala umuzi ekhuluma uhlale ekhuluma ngokuthi yona umkhonomi kakhulumi ngezepolitiki nisho
kulabo bandla lezanu-PF okuthiwa bahamba besuke eHarare ngenyawo besiya esigodini libona kudingeka lokhu.
Ngizwile ukuthi kulabantu abahokhayo kodwa njalo ngingabona abanye abantu adwedigwa amaphisisa njalo lapha esigodini sebefikile lapha. Mina ngibona nganta sekungamakhampeni ona lawo ohamba behlanyela izihlahla lento ezifana zona lezo ambondi ukuthi ngiwama-endorsement. Ama-endorsement azayenziwa ngesikhathi esifaneleyo. Kathesi sisanda kunqoba ukhetho lelo amandlethu wonke le focus yonke kumele siwukhangelele ekwakheni umkhonomi wethu lowo esilawo lapha kwelakithi eZimbabwe.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga letale le Central Committee kubandla le ZANU-PF obekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 esesigodini. Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi batshengisele esitaladeni zakoBulawayo namuhla. Kubika ubathabile Masuku.
Odokotela laba asebelamalanga alitshumi lantathu bekhalala umsebenzi bathi batshengisele emigwaqeni ukwenzela ukuthi uhulumende akhulumisane labo ngokuthi bahole amadola, uhulumende athenge imitshina ezibhedlela yokwelaphisa izigulane lokunye okumbalwa. Kade bekhalala umsebenzi bezihlalele ezindlini zabo. Udokotela Mnyaradzi Sithole, omunye wabodokotela abatsha, uthi kuningi kakhulu okubahluphayo.
Thina khathesi sibe zikhalazo zethu kunje so sathi siqala i-contract date ngama-US dollar khathesi sibe i-RTGS engaziyo njalo sathi sifundiswa thina esikolo safundiswa ukuthi kunama-safety protocols khathesi empilo kunje so omama abathi ngabe maternity abala bazithenga ama-gloves banika ngama-US dollar bona obaba bahola i-bond bahola i-RTGS kunje so nxa sikhuluma esibhedlela kwamaphilisi isibhedlela semuduli isibhedlela yizinto eziphakathi sicela kuhulumende usinike ama use sicela kuhulumende usinike imithi wasipromisa ubaba okhuluma amanga ubona niyayithola ngaphi inhlonipho ebantwaneni ngomatch istrike lathi liyasinika amaphilisi khathesi sekudisemba akula maphilisi sicela lisihloniphe sicela sisebenzisane odokotela siyayithanda impilo yabantu sincedeni.
Udokotela Moyo uqhubekele phambili esithi kabasenelisi lokuphandela imuli zabo.
Kuthene nje njengamadokotela abasebenza empilo sizama ukutshela uhulumende ukuthi impilo yethu sinzima ama-patients athole nzima imithi ayikho esibhedlela lapha akusasebenzeki siyazama nje lathi ukuncengisa lathi ukuthi sizelaphe lathi asisakwanisi sisesaba because imithi akula one asilamali ukuba emsebenzini two lathi le muli zethu asisakwanisi ukuzisebenzela because imali ayasakwani le sibesithi nje la abantu bekuwonke bangenza njani ukuthi beqethe ukugibulo ukuba emsebenzini siyafuna but akusabuyeki nxa yokuthi imali abasinika yona ayisakwani.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zohlangothi lwezempilakahle. Kusenjalo kulabantu abatshengisele phandle kwamahofisi enkampani ye-Western Union besithi sebelamaviki amathathu bengatholi imali ethunyezwa izihlobo ezihlala kwamanye amazwe. Omunye wabo unkosikazi Sipho Sibanda othi uselamaviki amabili edinga imali yakhe e-Western Union.
Ngilapha e-Western Union for 2 weeks ngilanda imali umabazali usesibhedlela uthunyezelwe imali njengoba iZimbabwe lethu ifuna iyise singaliholiyo khona. So now umntu angisethunyezela imali ukuthi umama akha-operate ama-doctors astrikile no money to operate umama. Khathesi e-Western Union 2 weeks lokathi tomorrow siba ngemjova sifuna imali yethu e-Western Union asiziboleka.
Unkosazana Sindiso Mpofu uthi kukhanya engani imali isinikwa abanye abantu ngendlela engaqondanga.
Abantu ba Western Union sile 2 weeks sivukela lapho kuzolayina imali zethu and asizithola izimali zethu. Abantu laba kumbe kule corruption abayenzayo because uyabona abanye ababuya back of the line, ubona umuntu engena phakathi aphuma ngine phakathi aphuma. And then ngibona i-management iphumile itshela ukuthi akulamali, libiyekusasa. Ikusasa yangibona kuze kube nini. Silokho sivukela izimali zethu because abantu bakithi bafakile izimali basebenza nzima phandle kwelizwe ukuthi basithumele izimali zethu. But asizithola izimali zethu. Sesidiniwe ngoba lo mthovu yadula kathi space lokho esigada si waste izimali. Sibuya khona phela inini uzudinge le mali yokuthi uthenge ukudla. Sesikhathele and enough is enough now. Asisafuni ukumbulu wobulawayo, sesibonile ukuthi siyadelelwa and sesifuna ukudelelwa lokhu kuphele khathesi. Oh, abasiphanga yena explanation, sebejayele into abayenzayo vele, sebejayele ukuthi siyazithulela bangasitshothi kusasa. Sizithulele size sifune sikhalala siphumela inini.
Unkosikazi noMathemba Sibanda uthi bafuna imali yabo ngesiphangiphangi.
Lapha ngibuhlungu ngemephandle e-Western Union. Ngibuhlungu kakhulu. U-Anti wami from Zambia ufakele imali last week nge-Wednesday. I've been coming here every day bethi akula mali. Imali yona leyo ngifuna ukuyisebenzisa kakhulu umntana wami uyakufom 1. And I wanted him to go to a good school. I wanted him to go to Mpopoma High School. Impopoma ithethe abantwana ngemandi. Akusela ndawo. So umntana wami kasaye Mpopoma. Angazi ukuthi ngizamusanga ngenxa yemali engaphumanga e-Western Union. Akula mali. Abasitsheli the reason why. From last week abasitsheli izini ukuthi why ungena imali ngabatshela phela abantu bona laba basifakela imali ngalani ukuthi hayi lingafake izimbabwa kula imali besitshele ukufaka iziningi indawo ezirisivela imali ziningi kakhulu but na sele siprefer i-Western Union office sasingakwase kule problem enje imali yangkhona nxa ifakiwe from Zambia iyabe ingaphi ngapha nxa ukuthiwa kayikho ngapha babe beyisengalo. That's the question. The main question is where is the money.
Abasebenza e-Western Union bazivalele emahofisini bala ukukhuluma lomsakazo we-Studio 7 ngodaba lolu. Ngimele i-Studio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC.
Abanikazi bamabhasi lezinye izimota ezithwala uZulu babanjwa ngomthetho ukuthi bathenge i-passenger insurance ukwenzela ukunceda abalahlekelwa kumbe abalimalelwa izihlobo engozini zomgwaqo. Kubika uMavis Gama.
Kulabantu abaningi abalimala labafa engozini zemigwaqweni nsuku zonke kwele Zimbabwe. Kulabantu abafika phose amachuma esikhombisa abasanda kufa engozini zemigwaqo elizweni. Kulandela ukubhekuka kwebhasi lezinye izimota kunsukwana isanda kwedlula. Kulabanye abasesibhedlela abalimala engozini lezinye abehluleke ukuhlawula imali efunakalayo. Abenhlanganiso ye-Insurance and Pensions Commission bathi abantu abaningi kabakwazi ukuthi abanikazi bezimota ezithwala uZulu balomlando ukuhlawulela labo abafa kumbe ukulimala emigwaqweni. Isikhulumeli sekomishini le uMnumzana Lloyd Gumbo ulandisa ngokuqhatheka kuba le insurance.
Umuntu engaba involved kwa accident onale esebhasini oye kombini eyile passenger insurance bakhangela ukuthi umnikazi wekombi o ibhasi yakhona o abantu ababona ngomsebenzi wamakombi akhona wamabhasi akhona ukuthi bahambise ilist yabo la mafomu ku insurance company lapha bathenga khona insurance. I-insurance company lay layo iyabiza hamba ku-Insurance Council of Zimbabwe. Insurance Council of Zimbabwe yi-association yama-insurance company nawathengisa ama-insurance policies wona lawa afana le-passenger insurance. I-insurance Council of Zimbabwe iyabiza bhatale imali lezi. Abantu abatshonileyo labantu abalimeleyo engozini bayabiza bhatalelwa ama-hospital bills.
Uchasisa kabanzi ngokusebenza kwe-insurance le kulo oyabe eyithethe njalo ekubhizimusi lokuthwala uZulu.
Singakhangela ingozi ezenzekele 2012 to 2018 kathi ezinye ezibulele abantu abaningi kakhulu. Insurance Council of Zimbabwe sikhiphe $1 million ukukompensate abantu abatshonileyo lalabo ababesesibhedlela ukuthi bayelatshwe.
Ulandisa njalo ngokumele uZulu akwazi phezu kokusebenza kwale insurance.
Umuntu engalimala engozini, umnikazi wekombi webhasi nguye abeza hamba ku-insurance company yakhe, lamafomu wonke, then insurance company sihamba ku-insurance council of Zimbabwe ukuthi imali lezi ziprocesswe. Singakhangela khonapha like le ingozi yenzakale eRusape, insurance council of Zimbabwe isibhadale $350,000 kubantu abatshonileyo labantu abalimeleyo kuma hospital bills, but ifika le isikhangelile ukuthi yabiloku ikhwela because kulabanye abaloku basesibhedlela, so imali zakhona ziyabe ziloku zikhwela, but insurance companies ziyabhadala.
Abenhlanganiso yamagqwetha alwela lungelo loluntu eye abameli Human Rights Lawyers Network bathi uqakathekile kuZulu ukuba azwisise phezu komthetho othinta indaba zengozi zemgwaqweni, Road Traffic Act. Umnumzana Tinei Mkwewa wenhlanganiso le uchasisa ngosizo olutholwa yilabo abehlelwa zingozi zemgwaqweni.
Kulendleko ezokuthi abantu bengakwanisa ukuzithola emthethwandaba, lezi ndleko zifana lani? Zifana lendleko zomuntu uma esesibhedlela, indleko zokuhamba echichela kumbe esibhedlela, indleko zokulungisa imota uma ifile, njalo kungaba lendleko esithi yona yi-maintenance yabantwana ababechiwe ngumuntu oyabe efe engozini.
Uchasisa njalo la ngokuphathelane lomnikazi wemota etholakala ukuthi yiyo ebingalungelanga ukungena emgwaqweni.
Nxa ingozi ikozelwe ukuthi umshayeli waleyo mota uyabe dakiwe sithi personal liability, kutsho ukuthi kumele obotshiswayo ngumshayeli. Kodwa nxa ingozi ikozelwe ukuthi umshayeli waleyo mota ubengela license, kudingwa umnikazi wemota lo omnike imvumo yokutshayela imota engela maphepha akwanileyo, kumbe imota yahamba yona ingaphilanga kahle.
Omunye wabalahlekelwa yizihlobo engozini yomgwaqo, umnumzana Evans Shaba, isakhamuzi yakoBulawayo, uthi kubuhlungu ukufelwa yisihlobo engozini yezimota.
Isihlobo zami kubuhlungu kakhulu, akunzima sibili. Sicela abatshayeli bamabhasi balandele imithetho emgwaqweni.
Isikhulumeli senhlanganiso ye-Passenger Association of Zimbabwe emhlubulweni waseMandebeleni, umnumzana Norbert Mafu, uthi kumele idale lephalamende libumbe eminye imithetho ekhangelane labantu abafela engozini zemigwaqo.
So sibe sicela njengabe-Passenger Association ukubana bakithi abantu bayaphela, kodwa abantu abakhanda imithetho bekhona. Imithetho kayikhandwe, ifakwe njalo isebenze. Abaza kwehluleka kuyilandela leyo mithetho baboshwe, bafakwe ezintolongweni.
Abafelwa kumbe abalezihlobo ezilimala engozini yezimota bakhuthaza ukuba bakhulumisane labasebenza kweze-insurance ukwenzela ukuthi bahlawulwe ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Live talk kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama lamhlanje sihlolisisa isimo sokonakala komnotho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sing singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Inhlanganiso yentathelizindaba Committee to Protect Journalists ithi kulentathelizindaba ezedlula kancane amakhulu amabili lamachumi amahlanu ezivalelwe entolongweni emazweni achiyeneyo. Elizwe le-Eritrea lilentathelizindaba ezilichumi lasithupha ezivalelweyo. Umcebisi kamongameli weMelika kwezomvikela umnumzana John Bolton namuhla wethu le iziqondiso zobudlelwano belizwe leli lezwekazi laseAfrika eziveza ukuthi eleMelika lifuna ukwenza santando kwezokuthengiselana impahla lokunye okuthiyeneyo. Inkokheli yamabandla achiyeneyo kwele Uganda isemhlanganweni ohlolisisa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2021. Kulabanye abathi uZulu uncindezelwa okumangalisayo kulelo lizwe. Ukuxokozela osokuqhamuke kuZanu PF phezu kokuthi ngubani ozancintisa emele lelibandla kukhetho lukamongameli ngo-2023 sokubangele imibuzo eminingi kuZulu. Abanye besithi sokuvukile njalo ukulwisana obekukhona ngesikhathi sikaMgabe. Izabelo zeZanu PF sezimemezele ukuthi zifuna umongameli Emmerson Mnangagwa abe nguye ozancintisa emelele libandla kukhetho olusale minyaka emihlanu ukuthi lwenziwe. Umbuzo omkhulu usuke ube ngokuthi kanti kujahweni njengoba ilizwe lisanaphuma nje kolunye ukhetho. Impendulo ngokutsho kwabanye ikuthi sokulokulwisana phakathi kukamongameli Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Kodwa abanye kuZanu PF bayakulandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leMDC umnumzana Edwin Ndlovu lelunga leZanu PF umnumzana Belief Gawule onguye osungula lingxoxo.
Okwenzakalayo yikutshengisa usekelo kumongameli welizwe, kumongameli webandla leZanu PF President Emmerson Mnangagwa. Yikumtshengisa usekelo, ukumnika usekelo ukuthi anyathele ngamandla. Lokho kutshengisa ukuthi umhlangano uyamtshengisela ukuthi hayi mongameli singemva kwakho, sebenza, awulanto engakuphambanisa njalo engakuthandabuzisa ukuthi siyakusekela singemva kwakho. Lusekelo silo lugcweleyo olwethulela umongameli welizwe kunye lomhlangano weZanu PF.
Ukuxokozela esikubonayo lokho sike sakubona ngesikhathi kulokulwisana okukhulu phakathi weZanu PF. Abasekeli bakaMgabe behlala begcizelela bememezela njalo nje ukubana bafuna abe nguye oncintisayo kukhetho oluzayo. Kusenzakala lokho ngoba kwakulokulwisana okukhulu phakathi kwakhe uMgabe unkosikazi Joyce Mjuru lo mnumzana Mnangagwa. Kathesi kungaba sokutheni Ndlovu?
Le yimpi inkalakatha ekhona kubandla leZanu PF njengokuthilo ngaphambilini. Sikujayele khona lokho. Kathesi impi ekhona ekuMnangagwa lomsekeli wakhe onguye wamfakayo uGeneral Chiwenga. Uchiwenga uthi sokumphuzele sefuna laye kuphatha intambo, yikho ke ufuna uMnangagwa ke aphume ke nabe seqedisa ithema bese ezongena ke ngo-2023. So yimpi ekhona kuZanu PF ngama-factions akhona kuZanu PF lapha nje sokutshengiselana amandla. Sasikunanzelela ke ngesikhathi sikaMgabe ngasenesi sikhathi babesukuma bonke bamendoze. Lo mnyaka wakhithwa ngawo uMgabe ka-2017 wama-province onke amendoza. Kungakapheli inyanga ezithile bashintsha futhi baye endorse Mnangagwa. So yimpi nje ngama-factions akuzano PF. Kuyadanisa kakhulu ngoba izano PF iqalisa izimpi zayo iqeda ukuwina ukhetho, iqalisa ukulwa ibise kukhohlwa nge-economy, bakhangela ama-factions abo balwe balungiselela ukhetho olulandelayo, barige bangene njalo baqalisa ukulwa njalo, abalandaba le mpilo yabantu, abalandaba le economy. Yikho sekubona kusenzakala kathesi izimpi ngama-factions akuzano PF nje akulanto enkulu eyenzakalayo.
Baba uGawule uyamuzwa uNdlovu.
Ngiyamuzwa babazala, kodwa ke ngithanda ukuthi ngithi ngicace lapha ngithi umbono wakhe lo ubaba uNdlovu njalo ngiyawuhlonipha kakhulu. Ngibese ngisithi mina kodwa ebandleni thukathesi sokulomahluko omkhulu okhona, akusenjenga izolo ngesikhathi umgabe sekhona. Ngesikhathi kulomdalo kwakulama factions liqiniso lelo kathethi, kodwa ama factions asekho. Engingakutsho ukuthi ama factions engasekho nje sesile faction eyodwa kuzana uPF eyikhokhelwa nguMnangagwa. Ama factions lana adilika ngokudilika kombuso lwalodlulileyo, kodwa kathethi sithi hayi uMnangagwa siyamsekela njengomongameli welizwe, njengomongameli wephathi wezana uPF. Asebenze siyakwazi ilizwe lenhlupho eziningi okwakathesi, kodwa siyamtshengisa simnika njalo amandla okuthi hayi nanqaku siba nje akukhanje ukuliwe phambili, akuyiwe phambili emuva yenkani. Umqanso lo siza kwehla, kuza kwehliwa phambili, akusetshenzwe. Yikho sikunanzelelayo ukuthi lusekelo olunikwa umongameli omutsha, brand new umongameli, uyonikwa usekelo lolu ukuthi asebenze ngamandla siya phambili.
Bakhona Ndlovu abanye kubandla lezanu PF abathi iminyaka yomuntu omele avunyelwe ukuncintisa kukhetho lukamongameli kumele yenyuswe isuke kumachumi amane iye kumachumi amahlanu lambili. Kanti ke bakhona njalo abanye kuzanu PF abangavumelani lakho lokhu. Lubona njani lolo daba Ndlovu?
Lolo daba ludaba olwenziwa isection ezanu PF ebonayo ukuthi uChamisa uyala ucibilikezelwa kulokho abakwenza kukhetho. Bayakwazi ukuthi MDC ilungiselela ukudemonstrator, bayakwazi ukuthi MDC iyakhuluma kuzwakale ukuthi ukhetho lwatshontshwa. Yikho-ke sebezama ukuthi engxenye bamthulise uChamisa ngokuthi hhayi bamethusele ukuthi hhayi sesizatshintsha umthetho sithi okumele abe ngumongameli abe le minyaka engamashumi amahlanu lambili. Inkulumo nje akusoze kutshintshe lutho ngoba i-presidency yavela yasethwa, uChamisa wangena kukhethwe le minyaka engamashumi amane kuphela. Kungangokuthi-ke akusatshintsheki kathesi umthetho kutshintshwe iminyaka, ngoba kuyabe sokusobala ukuthi kulo muntu osenqabelwa ukuthi angene ancintise ukhetho. Akusoze vele kubambeke elizweni, abantwana beZimbabwe asoze bakuvumelayo. Izanu PF iyakuxoxa nje izama ukwethusela uChamisa, kodwa akusonto-ke ezaphumelela-ke. Bayakwazi iqiniso bayalazi ukuthi-ke angemthetho okhona emhlabeni wonke jikelele-ke awungeke utshintshe umthetho omunye umuntu eseke wangena. Kuyabe sokukhanya ukuthi kuvalelwa yena, akusoze kusebenze nje i-politics yabo abayenzayo-ke belibandla labo. Bese ngicina-ke ngokuhleka ukuthi hhayi Mnangagwa kuthiwa brand new. Ka-brand new umkhwenyana wami, Mnangagwa utshintshe isudu, bebegqoke isudu emnyama, setshintshile wagqoke i-blue. Lokho engu-Emerson Dambudzo Mnangagwa. Ungatshintshi into egqokileyo akutsho ukuthi-ke usutshintshile.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngo-MDC ubexoxa endawonye lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule. Usiba lokhulu webhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutka uthi sezibuyelile emsebenzini iziphathamandla zebhanga leli ezine ezazimiswe umsebenzi ngomfumfu lonyaka. Okwesikhatshana zicatshangelwa ukuthi zazisenza imisebenzi yenkohlakalo. UMangutka owethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana eTwitter uthi iziphathamandla lezi ezibandisa umnumzana Mirirai Chiremba, uNomeni Mataruka, uGresham Muradzi kwalo Azwindandawa Saburi zitholakale zimsulwa. Uthi abacwayisise udaba lolu abagoqela amapholisa kanye labebhanga lakhe kabathalanga lutho oluveza ukuthi babesenza ukungethembeki Njengalokho okwa kukhulunywe emphakathini ngumnumzana William Gerald Mutumbanje owaziwa ngokuthi ngu-AC Lumumba. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Amalunga ezanu PF sefikile emhlanganweni waleli bandla omkhulu oweannual National People's Conference oqhutshelwa esigodini eMathebeleland South kuqala kusasa uyaqitshwa ngomgqibelo. Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi batshengisele kobulawayo namuhla. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamili Nkomo Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.